sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 10 Zivandlela 2023 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Ye, I press conference yethu ibesikhangela ke indaba ye delimitation report. Sibonisa uzulu wonke ukubana sesi analyze le report. Sikipheke istatement sethu sitshengisa ukubana ke kule nkinga ngapi la ngapi ikakhulu indaba yokuapproachinwa kwamasitha eParliament.
Ivandla lesisisi namhlanje lethule umbiko ophathelane lombono walo mayelana logwalo lwemingcele yokhetho olwe delimitation.
Kathi singa masibosha ukubotshwa abantu bethu uzwa uyabuza ukuthi i-charge yenu ngeyani kuthiwe iHarare ayikafe iHarare mbani ngoyo i-D ngoyo president even nangesikhathi samgayo babesitsho njalo iHarare ikhefe libophe.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo agoqela elemthwakazi Republic Party MRP bakhala ngokuhlukunyezwa lokubotshwa mahlayana ngamacala angazwisisekiyo. Sokubotshwe owesilisa oyedwa uNeva Chimutashu onakanelwa ukuba ngomunye owabahlukumeza lokutshaya kakubi abebandla eliphikisayo le-CCC ngempela sonto eMurewa North. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-CCC namhla lethule umbiko ophathelane lombono walo mayelana logwalo lwemingcele yokhetho olwe-delimitation. Umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalo Siziba utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngogwalo lolu. Uqhubeke ethi bafuna ukuhlolisisa ugwalo le-voters roll kuqala bekhangelisisa ukuthi luhambelana nalo lwemingcele olwe-delimitation na. Usiziba ubuye wathi bakhathazeka ngokungalandelwa kwesisekelo sombuso welizwe ngoba inani labantu abavotayo kumele lilingane isigaba ngasinye i-constituency. Nxa lokhu kungenzakalanga, akumelanga libe linani eliningi kumbe elilutshwana okuyisilinganiso esedlula amathumi amabili ekhulwini 20%. Uthi isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi ugwalo lwe-delimitation nxa lungakhitshwanga kulenyanga eziyisithupha andubana kuqhutshwe ukhetho kungasasetshenziswanga ugwalo olwasetshenziswa ekhethweni olwedlulayo okugcizelelwe uMnumzana Ostalos esixoxelayo ecingweni eseHarare.
I-press conference yethu ibesikhangela ke indaba ye-delimitation report. Sibonisa uzulu wonke ukubana sesi-analyze le report. Sikipheke istatement sethu sitshengisa ukubana ke kule nkinga ngapi la ngapi ikakhulu indaba yoku-approachinwa kwamasitha eParliament le ndawo ke kumakhansilini amaningi ikakhulu ke emadolobheni. Nxa sikhangele amadolobha versus ke emaphandleni, so yinto ke esiyikhangeleyo sitshengisa ukubana thina sibona ngani kuParliament lapho esabe silama-representative ku-Ad Hoc Committee on Delimitation engenayo ke kuviki leyezayo ukubana sipresente ke umbono wethu wezinto okufanele zi-adjustwe ukubana ke kuhambelane lo mthetho welizwe ikakhulu ku-alignwa kwama-process ayenziweyo lo mthetho welizwe i-constitution ubana bebekwazi kubana nxa sidelimitha siyenza ama-boundaries i-mapping yama-boundaries fasibe nolwazi.
Lo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo le-CCC uMnumzana Ostalos Siziba esixoxelayo ecingweni eseHarare. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police asethule umbiko enkundleni yokuxhumana eBulenjini eTwitter besithi sebebophe owesilisa oyedwa uNeva Chimutashu oleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 67 onakanelwa ukuba ngomunye wabahlukumeza lokutshaya kakubi abebandla eliphikisayo LCCC ngempela sonto eMrewa North. Embikwe nobhalwe ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa, uthi amapholisa aqhubekela phambili ehlolisisa lolu daba ngenhloso yokubopha bonke abaphatheka ekuhlukumezeni abantu beMurewa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kwevidiyo ngempela viki itshengisa abantu asebekhulile betshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU PF. Kule ividiyo bebebuzwa imibuzo yokuthi kungani bebuthene njalo lokuthi bangabebandla liphi. Abanye balabo abatshayiweyo bebekhuluma ukuba ngabebandla le-CCC. Ibandla leZANU PF lona liyalandula ukuthi abantu laba ngabebandla labo besithi akulabufakazi obuveza ukuthi ngabalelo bandla. Kodwa amabandla aphikisayo athi yinhlala yenza yebandla elibusayo ukusebenzisa udlame lokwethusela abantu ngesikhathi sokhetho. Njalo iZANU PF yenza santando isekela amalunga ebandla lawo etshaya abantu njalo lokubulala abantu abalembono ehlukene leyalo. Amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party, uLwazi Khanye loSindisiwe Khoitsi Moyo, ababotshwa ngenyanga kaMpandula 2022 besethesa icala lokuphehla udlame, bebemiswe phambi kukamthethwandaba eTrade Gold izolo ngesikhathi bebotshwa babezama ukuya kwethula ugwalo kumthethwandaba omkhulu iHigh Court olwalu lezikhalazo ezazimayelana lokususwa kwamalunga amalunga ebandla labo entolongweni yekhami behanjiswa eChikurubhi eHarare lapho ababesithi kukhatshana lemuli kanye labangani bezibotshwa. USindisiwe Moyo yena wayebelethe umntwana olomnyaka owodwa ngesikhathi bebotshwa. Icala labo lidluliselwe phambili kumhlaka 13 kaZibandlela njalo kalikaqali ukuthethwa. I-Studio 7 ixoxe lo mnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP ngalolu daba.
Ulwazi Khanye loSindisiwe Moyo labanye abangazange babotshwe abathatha i-petition besithi baya-hand over ku-High Court ukuthi bebonise ukuthi basijabulela ngalesi senzo okwabangela ukuthi uKhanye-ke loSindisiwe Moyo owayebhabhula umntwana ole-1 year 10 months bahle bebotshwa ngoku-inviter i-fabric violence okuyinto ababengazange bayena.
Babotshelwa kuhambisa amaphepha bewahambisa e-High Court.
Yes, icala labo kwathiwa i-inciting of public violence esingazange siyibone ngoba namavidiyo akhona bephuma behlabela laphana behlabelela. Njalo umuntu obhabhula umntwana uyi-inciter njani i-public violence? Njalo uKhanye njengoba ngisitsho ukuthi wayehlabelela la i-arrest yangkhona kabazange bayi-register, so kutshengiselayo ukuthi akulanto ekhona lapha kulacaleli khona. Njalo babesebenzisa u-Section 58-59 of the current Zimbabwe Constitution, section and every citizen has got a right to petition and demonstrate as long as it is peaceful. So labo konke abakwenzayo bakwenza belandela section 58-59 of the current constitution ukuthi babe right to demonstrate peacefully besiyavendela i-petition oyikho abesiyakwenza e-High Court. Sinanzelela ukuthi laba abagwetshwayo bagwetshwa e-Trade Court Magistrate Court, which is a lower court compared to the High Court. So laphana kwasoku iyafaka isikhalazo sokuthi i-High Court isizwele ibazwele labantu abaphenduke back egami babeduzane besihlobo labangani ba.
Izolo bahambile bayakuma phambi kwamthethwandaba e-Trade Gold, kuhambe njani kucala labo lonela abaletheswayo?
Yebo, alikangeni singakuthi nesilungu i-trial ayikaqali i-trial lidlulisele phambili futhi mhlaka 13 January 2023 kuyona leyi Friday bayabuyela futhi.
Likubona kuzahamba njani ngoba kulabanye laba i-MRP 9 laba ababikayo, ubona ngani laba labo kungagcina sokusiba njalo lakibo?
Sibakhangele ngamehlo abomvu udadewethu, sananzelela ukuthi eZimbabwe especially abantu bakumthwakazi abakaze bagwetshwe ngecala kumbe kulandela umthetho. Siyayibisela bethi kubo baba uDumiso Dabengwa lo-Lookout Masuku around 1983 abanikwa khona icala lamanga le-treason charge abatholakala khona bengelacala i-highest court in the land, i-High Court yathi abaphume. Yena lo obusayo manje uEmerson Mnangagwa ngaleso sikhathi wabayalela wathi ababolele ijele. ULookout Masuku waze wafela embhedeni wakhe wokugula esibhedlela futhi esejele. Sizananzelela ukuthi bona ababhojwe 36 months abangu-9 babe-chajelwa bona inciting public offence. So kwenzakala ukuthi ngedeyi bezavuka benika isigqibo sabo, uMajistrate Taweng Kwasengsa wayerule ukuthi bazophiwa i-community service ngelanga elilandelayo. Kwavuka sokutshintshile ngoba iHararo yayisifonele ukuthi abatshintshele iwekheshe isigqibo sabo futhi gqaqa. Umphathi womgqaba ongu-national organizer we-Fly wayelecala elifana nayo kuthiwa i-inciting of public violence wanikwa i-525 hours of community service, which is 3 months. Laba labo sikhangele ukuthi njengoba kuyisemcala vele sihlala sinyona leyigca i-charge isikhathi sonke, sifuna ukubona ukuthi bona baza yetheswa isigwebo esingakanani.
So lapha utsho ukuthi uhulumende uyangenela ebatshela isigwebo sokupha abantu abamabandla aphikisayo.
Yimqotho ngoba lathi isikhathi esiningi masiboshwa ukuboshwa abantu bethu. Uzwa uyabuza ukuthi i-charge yenu ngeyani, kuthiwe iHarare ayikasitshela. IHarare mbani ngoyo u-ED, ngoyo u-president. Even nangesikhathi kamgayi babesitsho njalo iHarare ikhefu libophe.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla le-MRP ubexoxa lapho le-Studio 7 ekoBulawayo. Dokotela Sikhulile Moyo, isizalwane seZimbabwe esisebenzela eBotswana Harvard AIDS Institute Partnership, ngomunye walabo abahlolisisa umdabu wegcikwane le-COVID-19 lisadla amalangabi. Umoyo lequla lakhe bahlolisisa babona ukuba liyaguquka libe ngumkhakha o-Omicron. Umoyo uxoxe lentatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Umoyo waduma umhlaba wonke ngemva kokucubungula umkhuhlane we-COVID-19. Wathola ukuthi lo mkhakha we-Omicron kuleli gciwane obungaziwa. Umoyo uchasisa ngokuziguqula okusenza igciwane leli lisiba imikhakha engenelisiyo ukubulawa yimithi eyabe ivele ikhona.
Ngemsebenzi esiwenzayo sihlala sihlola imikhuhlane eyenziwa ngama-virus. Siwakhangela ukuthi azitshintsha njani. Ngayezitshintsha kuloko esikuthi ngesilungu i-DNA or i-genetic makeup. Sihlala siyikhangela ukuthi nxa izitshintsha, izitshintsha umbala, singathi zitshintsha umbala, yikho esikwenzayo esikukhangelayo. So le i-virus esayidiscovera sakhangela sabona ukuthi isizitshintsha umbala.
Udokotela Moyo uthi bahle batshela inhlanganiso zezempilakahle emhlabeni wonke jikelele ngengozi ekhona ebizwa ngumkhakha we-Omicron.
I-virus nxa siyikhangela le, sikhangela i-DNA, ukuhlolwa kwayo i-DNA yangkhona sisifuna ukuthi into le isizitshintsha umbala, isizenza inyamazana engayisiyo. Sabona ukuthi ngangcono sithi sitshele ilizwe lonke, sitshelwe laba-WTO lomhlaba wonke ukuthi hayi sibona ngani i-virus le izahluka, and kanye lakanye yi-virus naleyo esi-affecte umhlaba jikelele.
Abaqubungula imikhakha etshiyeneyo yamagciwane amemetheka kakhulu bathi imikhuhlane ememetheka ngamagciwane isigcwele, njalo abantu kumele bazivikele.
Kufuze sinanzelele ukuthi ama-viruses ahlale khona, and kufuze sinanzelele ukuthi sihlale siwakhangela sibone ukuthi angahlupha yini. Abantu kufuze bethathe ama-measures athile ukwenzela ukuthi singabe silokhe si-transmit ama-virus. Singawayekele i-transmit, sizabona amanye ama-virus. But singavikela ngama-vaccine kumbe ngama-treatment kumbe ngokumisa kuzinaniselela entweni ezenzayo, sigeza izandla, ama-prevention, siyareduce i-chance ukuthi i-virus le isitshintshe.
Kuya phambili umoyo ekhuthaza uzulu ukuthi ajove ngama-vaccine ukuthi avikeleke umkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyakhuthaza kakhulu, lami nje ngiyi-scientist ngathatha lawa ama-vaccine. And lami i-COVID ingena ayizange ingihluphe kangako ngoba ngangithethe lawa ama-vaccine. And thina scientist futhi siyazi-check ukuthi ngangithethe leli vaccine selingcede okwangakanani emzimbeni. And ngabona ukuthi selingcedile kakhulu emzimbeni, amasosha omzimba akhwela yaphezulu. Ngabona ukuthi okay, kusho ukuthi le izanceda. And kayisimi ngedwa, abanye abaningi sebebone ukuthi amasosha omzimba ukuthiwa neutralizing antibodies engakhwela emzimbeni, i-chance yokuthi i-virus le kuyisesibhedlela is very low.
Umhlaba wonke uhlezi ubonga uDr. Moyo ngokuvumbulula umkhakha we-Omicron. Njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa umnikeze umvuzo wamadola eMelika zinkulungwane ezingamashumi amahlanu, $50,000, esithi eleZimbabwe liziqhenya ngaye.
Abantu be-America basibonga, basirecognize. Abantu be-Germany, German Africa Award basibonga. Bathi hayi lenza umsebenzi omuhle, ama-scientist elisebenza lawo. Hathi mina ngedwa la ma-scientist esebenza lawo basitshayela ehlombe. Le government yeBotswana layo yasitshayela ehlombe. Le government yeZimbabwe basitshayela ehlombe. Kuyabonga ukuthi nxa bebona ukuthi son of the soil, umuntu walapha ekhaya nje even esebenzela phandle bamrecognize. Lokho kuyabukeka lokho.
UDokotela Moyo wazalelwa iKhezi esigabeni seMathelani South ngo-1973, njalo wafunda khona engakayi eMzilikazi High School koBulawayo. Izifundo zekolejini zona wazenza e-University of Zimbabwe laseBotswana kunye laseHarvard University kwele Melika. Ngimele Studio 7, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale lePhalamende lakwele Melika ele House of Representatives eselikhokhelwa ngabebandla lama-Republicans selivumelene izinqumo zokusebenza kwaleli dale eziningi zazo ezifunwa liqembu elalisala ukuvotela uKevin McCarthy ukuba ngumlawuli waleli dale uHouse Speaker. Kodwa lezi zinqumo zisolwa kakubi ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye-World Health Organization bakhuthaza amazwe omhlaba ukuthi ethule iziqondiso zokuthi izihambi ezisebenzisa indizamchina kumele zigqoke ama-mask ukuzivikela ekuthelelweni umkhakha omutsha owe-COVID-19 okhanya ulolaka njalo uthelelwana lula. Uhulumende weSenegal wazise ngezinqumo ezintsha zokuvimba ingozi zomgwaqo ezigoqela ukwaliswa kokuhamba kwamabhasi athwala abantu ebusuku lokuthengwa kwamathaya ezimoto asake asebenza evela kwamanye amazwe. Lezi zinqumo zithathwa ngemva kwengozi yokubhewuka kwebhasi ebulele abantu phose amachumi amane, 39 ngesonto. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Lonyaka izikolo eziningi ukugoqela ezingaphansi kwahulumende sezibhadalisa ingxenye yendleko zezikolo ngedola leMelika kuthi enye ingxenye ibhadalwe ngedola leZimbabwe kulandela izinqumo zikahulumende. Abanye abazali bayakwemukela lokhu kuthi abanye bayakhonona bethi kunzima ngoba imali ifuneka masinya. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo kuzale indingakalo eziningi ezikhalisa abazali bethi indleko zesikolo seziphezulu kukanti le mali eholwayo ayeneli. Ngokukhala kwabazali, abanye baveze ukuthi abanye abantwana bazasalela emuva ngoba bengelanto yonke edingakalayo. Umnumzana Fortune Jamela, ilunga lenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uchasisa ngomumo wezikolo zemaphandleni.
Intengo ye school fees emakhaya ibo $20 average. ngathi yakhangela abazali abaningi abayenelisi ukuyibhadala $20. Uthole ukuthi cina isikole sesithwele nzima ukuthi senze konke okufunekayo, ukuthi kuthengwe amachoko, kuthengwe zonke izinto nje zokuthi zisebenze. Kuba nzima kakhulu ngoba abazali bengenelisi ukuthi bebhadale imali. Kubuhlungu ngoba umongameli wathembisa ukuthi uzabhadalela abantu kodwa kakakwenzi lokho. Kunzima kakhulu ngoba sesikhangelele i-free education rollout kodwa ayikenzeki.
Umnumzana Ronaldo Nxumalo, umzali womfundi ohlala esikolo, uthi abafundi bebengavunyelwa ukuya esikolo bengabhadalanga indleko zonke zesikolo.
Kundaba ye-school fees la ikufanele ukuthi vele kusiyavulwa izikolo i-fees yonke sibhadele. Abantwana bazathi bengena emabhasini bebengena vele kudingakala ukuthi umntwana atshengise ama-receipts ukuthi usebhadeleke i-fees. Ama-groceries ayafuneka in terms of i-forex ebedingakala. Abaningi bangkhona bebethola that 200. So uma uthi uyaqhathanisa lama 500 lama 700 abedingakala lapha kuma boarding schools, kungathi kuthanda ukuthi kube nzima kakhulukazi.
Unkosikazi Thandeka Msipha, olomntwana oqala i-ECDB, uthi ngomumo okhona ezikolo ngabe ziyananzelela ukuthi badonsa nzima.
Ukuvula kwezikolo ikakhulu nxa umnyaka uqala kubuhlungu ngoba kunengi okufuneka esikolo njalo kuyabe kufuneka izinto ezidulayo. Isimanga esibalaso ngesokuthi minyaka yonke bayathenga njalo kukalutshwane ukuthi bakusebenzise okunye. Kunani ukuthi izikolo zikhangele umumo okhona zikugcine le fees efunakalayo. I-VUS kunzima kakhulu okokuthi iningi liyehluleka ukwenza ngesikhathi konke lokhu.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, umnumzana Thawungana Ndoro, ukhuthaza abazali abakhonona ngokudula kwendleko zesikolo ukuba bahambe ezikolo baye kwenza izivumelwano zokubhadala indleko lezi kancane kancane.
As for parents who are crying about school fees, please, we urge them to all visit the school and make payment plans with the school.
Abafundi bethu ndawonye lababalisi bakhangelele umnyaka omutsha sibaphe imfundo elohlonze. Kulabo abazali abakhala ngendleko zesikolo sibakhuthaza ukuthi bahambe ezikolo baye kwenza isivumelano sokubhadala ngokuya ngokwanelisa kwabo. Uhlupho esilalo yikuthi abazali ababuyi nxa bebiziwe esikolo, lokhu kwenza kube nzima ukubaphathisa.
Ngomnyaka ka-2020, uhulumende waguqula umthetho okhangele ezemfundo owe-Education Amendment Act ukuze wenze imfundo yezinga eliphansi itholakale kungela mbadalo. Umthetho lo ujonge ukuphathisa ikakhulu imuli ezilenzuzo ephansi. Lokhu lokhe kungakafezeki njengokuthembisa kukahulumende. Indleko zezikolo zikahulumende kanye lezekhansili yakoBulawayo sezisukela kumadola eMelika angamachumi amabili i-$20 kusiya kumadola angamakhulu amabili i-$200. Lezi ndleko azigoqeli ingwalo zokulobela loba ezokubala ezabafundi lazo ezikhanyelelwe ukuthengwa ngabazali. Izigqoko zabafundi ziqalela kumadola alichumi eMelika i-$10 kusiya kumadola angamachumi amane i-$40. Indleko lezo zifakwa ngedola leMelika kodwa iningi likaZulu liqhubeka lihola ngedola leZimbabwe lona eliqhubeka lisiwa isisindo salo mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulomunye oweZimbabwe obhubhe kwelebuTswana ngemva kokuqhamuka kokulwisana kwelinye ijele ekade epika khona kulelo lizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sikhuluma nje kulabeZimbabwe abedlula amakhulu amahlanu i-500 abavalule emajele akweleBotswana. Isikhulumi esikhanyele emajele kweleBotswana umnumzana Wahile Kotshane uthi kuqhamuke ukulwa ngempela viki ejele leMauni enginyakatho kwelizwe phakathi kokuxozela umunye weBotswana olimaze uMichael Phuthi weZimbabwe obeleminyaka engamachumi amathathu lanye i-31. Uphuthi utholele esibhedlela elimele kakhulu lapho edlulele khona izolo.
Incident resulted in one image seriously injured and was immediately rushed to Letsula Thebe Memorial Hospital where he unfortunately succumbed to the injuries yesterday, 9 January 2023. The deceased is a Zimbabwean national, convict male Michael Phuthi.
Ukuthinzelwe esibhedlela kodwa ngenxa yokulimala kwakhe uhle wadlula. Sisaxwayisisa ukuthi kungabe uhambe njani.
Owe Botswana umnumzana useHomo Sethane obulele uphuthi umise phambi komthethandaba namuhla esethiswa icala lokubulala ukulwa phakathi kwababika besemajela bebhotswana kanye leZimbabwe kuvamile kodwa akube kungavamanga ukuthi ugcine kuthathe umphefumulo kusenjalo kulemuli ekhala ngokuthi indodana yabo Fortune Andlovu usehlaluswe ejele kulebhotswana okudlulise amalawulo udadewabo kaNdlovu uGugu Ndlovu uthi umfowabo kwakumele aphume ejele enyakenye ngontulikazi elokhe wavalelwa ngomnyaka ka-2014
ubhuti wami wabotshwa nti wabotshwa ngo-2014 then ebotshwe ngo-2014 abanye were released sometime last year if I'm not mistaken it was end of June or end of July last year and yena instead of him being released he was transferred from this other jail wasiwa e-first offenders prison so that's where he is now
uthi wathebuza ukuthi kungani akhululwanga bamtshela ukuthi imuli kumele ifike ukuze bamuphe izizathu
he's saying he's scared ukuba sejele from the look of things I was speaking to this other lawyer there was this other lawyer obedila ngecase yakhe unfortunately ugaye wakhona uyekile umsebenzi angazi bamxotshile or what I don't know but that guy told me ukuthi umthetho uthi kumele ukuthi bamcompensate for overstaying him a prison. Manje lokukhuluma lo bhuti wami sokunzima ku these days angimtholi akatholakali I don't know why. Kuyangihlupha ukuthi ngimtholi.
Ugatsha olubona ezemajele kwelo Botswana lujele intatheli zindaba ukuthi lusadingisisa uma kulesibotshwa esigcinwe isikhathi esidlulisileyo noma nje kulabe eZimbabwe abadlula amakhulu amahlanu abavalelwe emajele kwelo Botswana kulaba ngaphansi kwechumi abeBotswana abasemajele kwele Zimbabwe amazwe amabili asanda kulobelana isivumelwano sokuthi kuvunyelwa ababikayo ukuthi bayeqedisa isigwebo emazweni abo uma bethanda ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela ukuqonga kwezehlakalo zodlakela lwezombusazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Ngesukani zihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela ibandla le-CCC namhlanje lethule umbiko ophathelane lombono walo mayelana logwalo lwemingcele yokhetho olwe-delimitation. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Siziba utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla lakhe kalisuthiseki ngogwalo lolu. Uqhubeke ethi bafuna ukuhlolisisa ugwalo lwe-voters roll kuqala bengakhangelisisa ukuthi luhambelana lemingcele olwe-delimitation na. Usiziba ubuye wathi bakhathazeka ngokungalandelwa kwesisekelo sombuso welizwe ngoba inani labantu abavotayo kumele lingane isigaba ngasinye i-constituency. Amalunga amabili ebandla lemthwakazi Republic Party uLwazi Khanye loSindisiwe Khoitsi Moyo ababotshwa ngenyanga kaMpandula 2022 besetheswa icala lokuphehla uDlame bebemiswe phambi kwamthethwandaba yeTrade Gold izolo ngesikhathi bebotshwa bebezama ukuya kwethula ugwalo komthethandaba omkhulu owe High Court. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police asebophe akhuphe umbiko enkundleni yokuxhumana ukuba asebophe umuntu obebangela udlakela eMurewa North. Sesiligqiba ke lapha ohlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.